usizi ukubana iCovid isi abuse isisetshenziswa kakhulu ukuncindezela abanye abafuna ukwenza inhlelo zabo. Ungakhangela bona bahlezi belemhlangano kathesi laloba bebesithi bayizile i-lockdown. Uma ukhangelile inamba labantu inamba yabantu ehambe yahlangabeza ubaba lo evela ngaphandle kwelizwe ube lama thousand amaningi ukuthi uyabona ukuthi inamba bona bathi abantu behlangane ngayo aba uma kusenziwa amaphathi ethivitizi i-COVID kayinakwa kodwa abanye bengayenza anything bahle kunyezo so yindlela yokuvimbela abanye abantu ukuthi bengenzi anything indlela yokuvimbela ezinye izinhlanganiso ukuthi zingenzi anything so bese kusetshenziswa into yeCovid.
Uhulumende uthi amanani abantu abahlaselwe yiCovid-19 ezikolo asehlile njalo abakho labo abagula kakhulu abaku-ICU. Singathi kodwa uhlelo lolu uluphethe kuhle yini?
EZimbabwe akulanto okuzafa kwathiwa iphethwe kuhle zibuswa yibona laba abantu. Akukho esingathi kuphethwe kuhle. Abantu lapha eZimbabwe baphila ngentando kamlimo. Ungabakuza ukuthi kuyini abakwenzileyo, kuyini abakwenzayo okuthi abangazithaya isifuba ngakho, uzathola ukuthi akukho abakwenzayo. Inhlanhla ukuthi abantu kungabi lama-body bags adojwayo abantu besifa. Ungabakuza ukuthi uma ungathi wasibili siseviye wathi contingency measures elilawo elingawenza ukuthi livikele umkhuhlane akulalutho. So abame ukuzithaya isifuba inkosi yesikhokhelele lamalinda asincedayo not uhulumende.
Kuyini ke okufanele uhulumende akwenze?
Uhulumende konke angakwenza okungcono nje ngokuhlukene nalokho akwenzayo. Ngoba kathesi okokuqala uma kuyikuthi sivikela iCovid akuthi uma kungezelelwa amalanga wonke umuntu e-observe ama-COVID protocol. Ayikhona ukuthi kuthiwe namhlanje uye emazone yabuyo uvela ngaphandle kwelizwe kuthiwa abantu abahambe beyehlangana laye. Sikisingi nango Emerson sese-Ekirezi uhlangana lo zizi lwabantu. Kame ukuhlanganisa abantu uma kuyikuthi sivikela iCovid. Uma kuyikuthi yena ufuna ukuhlanganisa abantu kavumele wonke umuntu.